sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ziku 15 Ntulikazi 2021 uChris Dande. Endabeni zethu namhlanje kubhubhe abantu abangamachumi amabili kobulawayo bebulawa yi-COVID-19 kuthi elizweni lonke jikelele kwabhubha abafika phose amachumi ayisikhombisa 68.
Namhlanje akuzange kufane mhlawumbe nezolo ngoba asizange sibone izinga lodlame nodlakela mhlawumbe nokubhidlizwa kwempahla okufana nokwezolo nakhona endaweni eyithile.
Udlakela lwe-South Africa solusiba nganeno kulandela ukungena kwamasotsha endaweni ezilodlakela.
Ukuphuma kukamakomborero aruzibishe ejele into esiyithakazelelayo phela yikho ukunqoba izitha.
Osakhulayo webandla le-MDC Alliance okhululwe yi-High Court ngesibambiso ngemva kokubika kwenyanga ezintathu uMakomborero Haruzibishe ulokhu evalelwe ngoba sevuselelwe elinye njalo icala. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amachumi amabili kobulawayo izolo bebulawa yi-COVID-19 kuthi elizweni lonke jikelele kwabhubha abafika phose amachumi ayisithupha 68. Ugatsha lwezempilakahle luthi inani elababanjwe igciwane le-coronavirus elizweni jikelele ledlule inkulungwane ezintathu 3110, okulinani ebelingakaze libonakale selokhu leli gciwane laqhamukayo. Njengensukwini isabelo esikhokhelayo ngesemashonaland west asebehlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 sebehahabela DSSO 1888.76. Lokhu sikudaba olufanayo abantu abangela zithupha zokuzalwa ngezizathu ezijiyeneyo, ikakhulu labo abasebenza emapulazini lasemigodini lapho okwenjiwa khona amatshe aligugu bathi bakhathazekile ngoba belakho ukwehluleka ukuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 ngenxa yokuswela incwadi lezi. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Umuntu nxa ehlatshwa lijekiseni kumele aveze isithupha sakhe ukuze kwazakale ukuthi ungubani, njalo kufakwe imininingwana yakhe kugwalo lwasebehlatshiwe. Kodwa inhlanganiso ye-Amnesty International ithi eZimbabwe kulabantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu amathathu 300,000 abangelazo izithupha. Abanye babo ngabala bazali labokhokho ababuya kuleli kudala bezodinga imisebenzi bevela emazweni afana leMalawi, iMozambique lamanye. Abakhulume lalomsakazo eLions Den esigabeni seMashonaland West kanye labasebenza bucwadlana lalindawo epulazini lako Nathan bathi lanxa befisa ukuba bahlatshwe kababoni lokho kusenzakala ngoba izithupha zokuzalwa abalazo. Omunye wabo kungosakhulayo umnumzana George Chasara, yena oleminyaka engamachumi amabili lambili 22 ongelazo incwadi zokuzalwa.
Azina chitupa akuzireza akusiblai indododa kati nye kuti kunodwa chitupa itunze kuti anze iye vachafambe chibati zvinoda chi chitupa varipo varungofo vamonzera COVID afana COVID vamwe vachacha takatonzwa vamwe vakabatiwo vari mufuti womunhu mugoro remasichenza ngokumadhiwo.
Isifiso sokuhlatshwa nginaso kodwa inkinga isekuthini angilazo isithupha, ngoba ukuthi umuntu azahlatshwe kufunakala ukuthi umuntu abe lazo isithupha. Ngoba ngokuzwa kwami uma ungelazo isithupha umuntu akahlatshwa. Ngibuhlungu ngakho lokhu kakhulu.
Unkosikazi Thokozani Magenga, yena oyisakhamuzi seLions Den, uthi baningi ababhekane lalolu dubo ikakhulu emapulazini lasemamayini.
Yebo wayise umuntu wakho nyayise selahlekelwe kakhulu. Ngoba njengoba uthi uhlatshwa kulingelo lomuntu ukuthi ale ngumuntu ovikelekile empilweni yakhe. So nxa kungekela ulungisiswa idule ukuthi abangela sithupha abangela mabhebhe bancediswe ngurhulumente. Kuyabe kusitsho ukuthi bonabo beswela ilungelo labo lokuhlala.
Unkosikazi Magenga ukhuthaze iziphathamandla ukuthi zitholise abantu bonke incwadi zokuzalwa ukuze bahlatshwe njalo baphile njengabanye abantu.
Isicelo yisosoniso sicelela abanye bethu kufanele ukuthi ihulumende yenze amalungelo ukuthi abantu bonabo balungisisele izinto ezifaneleyo ngokuphangisa. Ngama-citizen ethu ngokuthi sebehlalele yathi okwesikhathi esithi sokufanele ukuthi beyimukelwe ngurhulumente baphiwe izincwadi esifaneleyo ukuthi bakwanise ukwenza konke abangakufisa.
Lo msakazo ukhulumisane labenhlanganiso elwela amalungelo oluntu eZimbabwe Human Rights Association, iZimrights, bona abathi bakhathazekile ngalolu daba. Nansi isiphathamandla salenhlanganiso unkosazana Silia Mafu.
Ngibona ngani uhulumande kumele athathe amanyathelo wokunanzelela ukuthi zonke izizalwane zabo zithola amaphepha. Khathesi nxa sikhangelane legciwane le-COVID-19, sikhangelele ukuthi wonke umuntu athole ukuthi ahlatshwe ukuze avikelwe kulo umkhuhlane we-COVID-19, kulilungelo lomuntu wonke lokhu.
Unkosazana Mafu ukhuthaze uhulumende ukuthi adinge indlela zokusiza abantu laba ukuze labo baphatheke kumisebenzi yentuthuko yelizwe.
Akula malungelo okumele ancitshwe abantu mahlayana. Ngakho ke uhulumende kumele ayekele ukubandlulula abantu. Wonke umuntu athole ilungelo lakhe, wonke umuntu athole ukuthi ahlatshwe ukuze avikeleke kuleli gciwane.
Lo msakazo uxhumane lomsekeli kamphathi ntambo wezempilakahle uDokotela John Mangwiro, yena ongathandanga ukuthathwa amazwi kodwa uthembisile ukuba uzoludlulisela kwabaphezu kwakhe lolu daba. Ngimele Studio 7 ngiseLions Den eMashonaland West, yimi uMavis Gama.
South Africa solusiba nganeno kulandela ukungena kwamasotsha endaweni ebezilodlakela. Kubikwa sokufe abantu abangamachumi adlula isikhombisa 72, kwabotshwa abedlula inkulungwane eyodwa elamakhulu ayisikhombisa 1700. Siqoxele ngcwethi kwezemithetho umnumzana Vusi Muzi Sibanda, njalo okhokhela inhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zamazwe awezwekazi le-Afrika, i-Africa Diaspora Forum.
Namhlanje akuzange kufane mhlawumbe nezolo, ngoba asizange sibone izinga lodlame nodlakela mhlawumbe nokubhidlizwa kwempahla okufana nokwezolo nakhona endaweni eyithile. Bekulokhu kusabonakala abantu bebuthana befisa ukuhlasela, kanti endaweni eyiningi sokube khona ukubuthana kwabahlali bevikela ukubhidlizwa nokuhlasela kweyitolo neyindawo ozokwenzela amabhizinisi. Kanti ke njalo kodwa siseza ukuthi umsongo usekhona, ukusonga okuningi lapha nje okwabantu abafuna ukuhlasela.
Lona udaba luka mnumzana Jacob Zuma luhamba njani? Sizwa kuthiwa sokuqalisile ukukhulunywa emthethwandaba, ungasitshela ukuthi kuhamba njani
empeleni? Izolo udaba lokucela olokubeka isicelo esokuchitha lesi sigwebo esethula inkantolo esekela mthetho selizwe, liye langena icala enkantolo esekela mthetho selizwe, okusho ukuthi usuku lonke nje okungaba ngamahora alishumi beludikidwa lolu daba, kodwa isinqumo siye sabekwa okusho ukuthi kasizange siyethulwe izolo sizokwethulwa emalangeni nje ambalo alandelayo mhlawumbe phakathi kweviki kumbe kuleli viki elilandelayo sokusalele kuyona inkantulo yesekela mthetho selizwe ukuthi sizwe ukuthi isinqumo sayo sithini nakho abameli bakhe owayesengumongameli uMnumzane Zuma kade bebeka ukuthi akuzange ukuhambe ngendlela okufanele ukuhambe ngayo ukugwetshwa kwakhe ngoba akakazame phambili kwenkantolo njengokwenziwa wonke umuntu okusho ukuthi ilungelo lakhe elokubekwa kumbe ukuthathwa ngokulingana kwakhe wonke umuntu emhlabeni esikubiza ngokuthi ukulinganiswa kwabantu bonke liye lasuswa kuye ngoba yena uye wathathwa njengomuntu mhlawumbe okade engumongameli okusho ukuthi akasalinganiswanga nabo bonke abantu liye langahlonishwa.
Sizwa kuthiwa sokuqalile ukusilela ukudla lamafutha ezimoto lokunye okunjalo. Mubo kunganani umumo?
Ukudla khona sokuqalile ukungatholakala endaweni eyithize kanye namafutha imoto. Lokhu kubangelwa ukuthi ikakhulukazi kusifunda sase-KZN sase-Gauteng. Lokhu kuhlasela kuye kwahlasela lezo zindawo lapho okuthengiswa khona amafutha imoto kanye nezindawo kumbe izitolo ezidayisa ukudla ikakhulukazi. Bese kusithi ke labo abanikazi beyimoto ezithwala impahla sebethethe isinqumo sokuthi izimoto zabo zingahambi emgwaqweni ezithwala amafutha ikakhulukazi uShell no BP ngoba kulezi zifunda sebethe imoto zabo kazizwe ukuthwa ukuthuta amafutha ziwahambisa lapho adayiswa khona ngoba zisesaba ukuhlaselwa ngoba sezihlaselwe kakhulu kulezi zifunda kanti ke ukushiswa kweitolo ikakhulukazi ezidayisa ukudla sokwenza ukuthi abantu baqale nokuthenga ukudla ngokwesaba lokho esikubiza ngepanic buying besenzela ukuthi mhlawumbe bangatholani banokudla njengalokho nomongameli eyewamemezela ukuthi sokungenzeka ukuthi kugcine kungathi ukushoda ukudla kumbe kusilela lokho sokwenza ukuthi abantu bathenge amafutha eimoto ngokwesaba ukuthi mhlawumbe azabuya phele bagcwalise imoto amatanki nalapha isidingo singekho kwenza kanye nokuthi abantu bathenge ukudla ukuthi bagcine ukutholakala ezindlini okusho ukuthi lezo yitolo bezisavuliwe sezigcwele kakhulu abantu abahamba besiyothenga khona okusho ukuthi makungaqhubeka ngalindlela ikakhulu kulezi zifunda ezimbili sokungatholakala ukuthi okwamaviki mhlawumbe ambalwa landelayo kungasilela kodwa uma kungaphinde kubuyele kutholakale ukuthula lezi nto sicabanga ukuthi zingasheshe zibuyele esimene silungileyo.
UMnumzana Vusumuzi Sibanda yingcwethi kwezemithetho njalo ekhokhela inhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zamazwe awezokazi le-Africa i-Africa Diaspora Forum. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg. Ubandla le-MDC Alliance okhululwe yi-High Court ngesibambiso senkulungwane ezilitshumi zamadola 10,000 Zimbabwe dollars izolo ngemva kokupika okwenyanga ezintathu uMakomborero Haruzibishe ulokhe evalelwe ngoba elelinye njalo icala lapho ukukhululwa kwakhe okwesulwe khona ngumthethwandaba i-revocation of bail ngesiNgisi. UHaruzibishe uvalelwe ngomabasa ngemva kokwetheswa isigwebo somnyaka olenyanga ezimbili kulandela ukufunywana kwakhe elecala lokuphehla udlakela. Izolo umahluli we-High Court uJustice Webster Chinamora uthe kumele akhululwe ngebail ngoba elawo amathuba okuphumelela ekuthini isigwebo sakhe silahlelwe kathana. Kodwa igqwetha lakhe uMnumzana Khosa Mncube utshele inkundla yeZim Live ukuthi uHaruzibishe kasoze akhululwe kathesi ngenxa yolunye njalo udaba. Lanxa kunjalo isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance kobulawayo uMnumzana Switha Njirodza uthi bayasamukela isinqumo sayizolo.
Ukuphuma kukamakomborero Haruzibishe ejele into esiyithakazelelayo phela yikho ukunqoba izitha asekwenzile kodwa sibuhlungu ngokuhlala kwakhe ejele okwenyanga ezintathu ngoba sikubona kuyindlela uhulumende ahlukuluza ngayo amalunga eMDC labanye abantu nje abalombono ongafani lowezano. Ukhona phela umkhubo osetshenziswayo okuhlukuluza abantu abawubiza ngesingisi bethi yilofe. Lokhu yikusetshenziswa komthetho ngendlela ezingajabulisiyo, ngendlela ezilohluku, ngendlela leyane eyokwenza ukuthi abantu abaphikisayo bezibone vele besiba lamacala bona bengabantu abangelacala. Kungaba futhi indlela eyokuthi abantu abaphikisayo befakwe emajele bengathoniswanga amacala ona lawo, kuyokuthi abantu lawo behlale izikhathi esiningi kakhulu emajele kodwa bengagwetshwanga. Lokho siyakusola sibili.
Lihleze likhala ngokuthi imithethwandaba yeZimbabwe isebenza isekela uhulumende lezanu PF. Kodwa ukukhululwa kukamakomborero lokhu abanye bengathi kuveza ukuthi imithethwandaba isebenza izimele nanku usekhululwe. Ungathini ngalokho?
Imithethwandaba yeZimbabwe isebenza imele kuhlangothi lwezanu PF. Imithethwandaba yaleli lizwe itholakala ithonisisa amalunga eMDC kuphela, ngoba amapholisa kabophi amalunga ezanu PF, kubotshwa abeMDC Alliance kuphela. Ngikwanisa ukuthi nginike umzekeliso wokuthi yena uMakomborero Haruzibishe ube lelinye icala elimayelana ngokwephula umthetho we-COVID-19. Kodwa ungakhangela amaviki adlulileyo, uRichard Moyo owezanu PF ube le rally emathi north, irally le ambonanga polisa njengoba umthetho wephosa nomthetho okhona lapha ezweni okuhlukuluza ukhuluma ukuthi umuntu umele aye emapholiseni. Usithi ukuthi umhlangano lo owa-adreswa nguRichard Moyo kwakumele u-applyele emapholiseni. Umhlangano lo wawulabantu abaphezu kwenani e-50 abantu, ole more than 50 abantu. Umhlangano nalo abantu babe ngagqokanga ama-mask, abanye vele besenza santando kungela lokho esikuthi ngesikhiwa thina i-social distancing, kungelakho nokho kunanzi imithetho eyokuvikela i-COVID-19. Njalo azange sizwe ukuthi kulabantu ababotshwayo. Singawuthatha lokhu sibe sesithatha thina iqinisa elithi lona kube labafana abathathwa be-MDC Alliance ababotshwa ephumula abekhokhela organizing secretary uCalvin Moyo. Abathathu laba kwathiwa bona bephule umthetho we-COVID ngoba behamba bekhankasa nge-voter registration. Khonokho vele kuhle kutshengisa ukuthi indaba eziyabe ziphuma kumthethwandaba zindaba eziyathola abafana abe-MDC kumbe amalunga e-MDC eyiwo agwetshwayo kumthethwandaba.
Umnumzana Sweden Chirowodza, isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance koBulawayo, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le koBulawayo.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6170, 7270, 6040, laku 15460 kHz ku-shortwave.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Herald liludaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa uthi udlakela oluse-South Africa kumele luqedwe ngokuthula ukuze kube lokuthula esigabeni se-SADC. Umnangagwa ubesethula amazwi la edale le-Politburo. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi inkampani ye-Zupco isehlise imbadalo njalo yengezelela amabhasi athwala uZulu emalokitshini. Uhambo lunye ngebhasi solubiza amadola angamachumi amane, i-$40, kuthi ngekhombi sokungamadola eZimbabwe angamachumi ayisithupha, i-$60. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Hallo Studio 7, linjani khona ngapho? Hayi, thina ngapha kunzima ekhaya eZimbabwe umkhuhlane we-corona. Hayi, corona lidla amahabula kuzima ngapha. Ngicela limphathise lapho. Ngidinga mntanami unyashaphulu kwibha ngamgcina eseharare ekuwatsana two so angikwazi lapho khona kagesi ngicela lowo mlayizelo lufake eredweni ube yisimemezelo yisicelo sami udingwa ngubaba wakhe u-Amoni Ncube iinamba zami yizo zinezenzende ngazo zifuni ngicela limphathisi kakhulu bantu
yebo 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 kustudio seven linjani lonke ntungamela inkomo hhayi thina nje khona ngapha sikhala ikorona nje kuthi ngabe abantu bonke bahlatshwa umkhuhlane lo wekorona uzaqeda abantu hhayi ngigama ngu-Emmanuel Mdlunga ngapha eHarare
salibonani kustudio seven labalaleli bonke ngicela ukusizwa lapha kustudio seven ngumama ogulayo okuthiwa uMavis Nyathi owazala ngo-1973 olomama wakhe okuthiwa ngusehlukene Josephine Nyathi sodwa sewabhubha umama wami lobaba wami angimazi kuthiwa ngu-Stephen Moyo ubaba wami kuthiwa wavela eMberengwa esigabeni sokuthiwa yindundungwane wazalelwa khona kuthiwa u-Stephen Moyo wayengu-tailor ethunga izigqoko so mina ngumntana wakhe kuthiwa wakho wangithatha wangitshontsha esahlala kobulawayo wangithatha wanginikeza ibizo wathi ngutendayi so mina ngilapha ngazalwa ngo-1973 ngiyagula ngicela ukusizwa ngu-studio seven baba ngiyathemba ukuthi irekhodi yami ndizayibala emsakazweni ngicela ukuncediswa olomunye omaziyo u-Stephen Moyo
mbingelele 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 lapho mbingelele umthokazi omuhle ngithi umthokazi omuhle kayibambe njalo le indaba kuze kuyefika leso sikhathi sokuthi ziyodibana khona
halo 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 kustudio seven okhulumayo ngumabaso egezi esigabeni sasimaphisa lapha bengicela basakazi bestudio seven lekele zame ukufundisa nge-COVID le khona ungathi abantu bakithi abanye ba-ignorant inyana kodwa bakhangela abantu baphela lapho bathi hey corona kayikho njani njani kodwa abantu baphela phambi kwaba bekhangela ngiyacela sinxa lingathilani cela abezempilakahle bokhe bephume emaphandleni lapho befundisa abantu ngalo mkhuhlane ngoba bazaphela abantu lapho emaphandleni ngani basasephansi kakhulu ngiyabonga
salubonani 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 bantu bakastudio seven siyabonga ukuthile sincediswa ngokuthi sisakaze ekuseni yanamhlanje siyabonga siyabonga bantu cela abantu beqaphele izanu abantu abaqaphele izanu lezithembiso eziningi kakhulu uma sokusika kuma-election ilezithembiso eziningi kakhulu abahlakaniphileyo siyacela siyacela abahambe bayothatha kungathiwa lokhu behambe bayothatha kungathiwa lokhu behambe bayothatha bedle befake ezindlini befake ezikhwameni bedle ngoba kuyafika manje isikhathi sokuthi irobha abadala irobha abantu siyacela siyacela bantu abadala bakawahlakaniphe labo bekubahlakaniphe sisegangeni manje sisebenza nzima nxa kuthi babe lokhu bevotela lokhu bevotela izana yele siyacela siyacela shem abantu ngelanga lokuvota bayakwazi ukuthi kufanele benzeni ukudla bathathe bedle konke kufanele benikwe izana abakuthatha ngoba ilezithembiso eziningi masokusiyavota ilezithembiso eziningi siyayazi izanu sesiyazi ilezithembiso eziningi masokusiyavota abadala labanye labanye abancane abatsha labo banibani abathathe bedle befake eziphaleni bedle kodwa masokusiyavota bakwazi kufanele benzeni into fanele benze into fanele benze siyabonga siyabonga abantu sempumalanga ngokuhlala ngisela upano wokuzalo siyabonga igama undumiso
salibonani salibonani kustudio seven okukhulumayo ngujosephat moyo engajabula le ungafundwa ayisizwa kuyakhulunywa lapha kweveni amabandla kithi umthwakazi labo MTC Alliance kodwa esikufisayo ukuthi ube ziyabambana lelama amaphathi la asali imthwakazi la iyazama ukulwelilizwe le MTC kodwa singabehlukanisa laba bantu ukuthi ikhiphe iZANU-PF kuyoba nzima thina into esifunayo bandla elizokhipha iZANU-PF ukuthi kuthiwe umuntu uthola amasitha angcono or ukuthi ahole kakhulu thina asingeni ndawo lokho imthwakazi le-MDC Alliance mabona befisa ukuletha ubuhle eZimbabwe abahlangane bakhulumisane laba bantu kube into yi-one kodwa ungathi la uvulo kwakho kuyele lalwana evulo kwakhe izigodogodo zonke ezingeke zakwanisa ukuwina iZANU-PF inkinga yethu ukuthi omunye umuntu yabefuna ukuthi awinele esikhwameni sakhe kuthe nthola amasitha amaningi ngizoba lamashezi lama hayi thina lokhu hhayi manini kancane sifuna ibandla eliyokukhipha iZANU-PF. Ngingajabula le audio ma ingafundwa.
Sanibonani ekuseni balandeli bakastudio 7 ngu-Edi lo okhulumayo umfana walapha nempaweni seplant. Ngokukhulu ukudumala bakithi ama-videos asiyabone lapha kubafowethu beluthi impahla asiphatha kabuhlungu kakhulu ukuthi uzwe ilanguage ekhulunywayo ezweni lakithi isikhulunywa khona lapha empahleni. Aniboni ngani bafethu ukuthi le nto iyothi mayijika kusasa kuthiwe abantu ababelutha umnotho ngobani? Njengamanje baqalile ukuklina amamolo abantu balapho kulawo mamolo kuthi ukuthi sebezama ukugeza igama labo ukuthi kuthiwe hayi cha abantu bebelutha nje laba bangaphandle. Bafethu mane enze ezinye izinto nibozenza ngokukhulu ukucabanga sihambile sezweni labanikazi. Asicela nje ukuthi nihloniphe uma usukuthontshile lokho kuthontshile akube ngokwakho kufihle ngaphansi kombhede, hhayi ukuthi uzenze nevidiyo ujabulela utshwala nje uthole utshwala uthole igrosari. Asiyiphatheni kahle bafethu, ibuhlungu inhliziyo yami ngale nto eyenzakalayo ngoba kusasa kuyovuka sekuyi-xenophobia bese kuthiwa abantu be-South Africa barongo.
Salibonani kwi-Studio 7 nabasakazi bonke kuzindawana zonke, siyabonga umsebenzi omuhle elisenzela wona. Thina siyalalela njalo siyawuthanda lo msebenzi eliwenza selingathi ngaqhubeka sethule izindaba ezinhle. Mina into engifuna ukuphawula ngayo yindaba engiyibona isenzakala lapho siyibona kuma-social media, ongakuthi sekhona amanye amadoda abomama bendaweni yaseMpumalanga sesishona emashonini asebehamba kodwa bebonisa ukuthi labo bakhona baphathekile endaweni yokuluthwa njalo babona kuyinto enhle kakhulu leyo. Ukuthi kambe le nto abayenzayo ababona ukuthi bazoqala izonophobia futhi yazi ningazi ukuthi ngempela abantu besesishoneni benjani. Babona bejabulile ngempela abanye bathi amabhiya nanka butshwala nampo bukhona inyama ikhona ngapha bosiphingo abanye babonakala sebuthi abanye bathi manje inkinga sekuyoba yibhoda. Ngempela ngiyacela ukuthi le nto beke beyibone ngelihlo ngempela le nto le izodala izonophobia. Laba bantu kade benza bangenelani entweni abangazaziyo kuthi sebengena sokuyiwa sebehamba phambi inyama themba ukuthi yibo asebeshisa South Africa. Laba bantu bazosifaka enkingeni kithina. Ngiyabonga msakazi.
Lawo bekungamazwi enu lina abalaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Siyacela balaleli lingasithumeli imilayezo ekhuthaza inzondano kumbe ucuku lodlakela. Siyabonga. Kwezemelika, abantwana abaleminyaka yokuzalwa edlula ichumi lambili 12 labo sebehlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 ngobuningi. Lokhu kukhangelelwe kubangela ukwehlisa inani lababanjwa igciwane le-coronavirus okuthiwa yi-head immunity ngesilungu, ngoba abantu phose bonke bayabe sebehlatshiwe. Sikhuluma nje abantu asebehlatshiwe ijekiseni ye-COVID-19 kwele Melika sebesedlula izigidi ezilikhulu lengxenye 159 million. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika esabelweni seCalifornia, umnumzana Julian Bebe.
Ngapha kumango weCalifornia iDelta isingenile kodwa ayi kayikahluphi kakhulu kakufani lendawo ezinjengabo Missouri labo Arkansas. Ngale kuzwakala sibi sokukubi, abantu sebethwele nzima sebegula ezibhedlela sezigcwele. Ngapha eCalifornia bekusangani kusangcono kodwa labo sebekhangele sebevula amehlo sibili ngayona linto, sebeqalisa ukutshela abantu ukuthi labo bananzelele ukuthi bangawubambi lo mkhuhlane.
Ziyavulwa yini indawo ezokuzijabulisa ezifana lamabhawa lokuyabukela imidlalo? Kuyavulwa yini kumbe kulokhu kuvaliwe?
Ayi, amabhawa lendawo zokuzijabulisa hayi sokuvuliwe sibili, abantu sebezikholisela. Ikakhulu kubonakele ngo-July 4th lapha ngozibusi walapha eMelika, hayi abantu bebezijabulela sibili, beziqolotshela, hayi akusela lutho, besebezikholisela abantu, hayi akulahluphe. Sokuzaduba nje nalinto isivuka njalo yena lidelta isiqala njalo.
Umnumzana Julian Bebe isizalwane seZimbabwe isihlala ngapha kwele Melika ubexoxa leStudio 7 ecingweni esesiqintini seCalifornia. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje, ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. kubhubhe abantu abangamachumi amabili kobulawayo bebulawa yi-COVID-19 kuthi elizweni lonke jikelele kwabhubha abafika phose amachumi ayisithupha 68. Udlakela lweSouth Africa solusiba nganeno kulandela ukungena kwamasotsha endaweni ebezilodlakela. Silugqiba ke lapha uhlelo lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo sikhathi sinye kusasa. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.